Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mlalela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 2024 Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubolwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga ukuba ngama-sanctions babe ngasoze bawafake.
Amalunga e-Broad Alliance Against Sanctions athengisela phandle kwesigodlo semelika eZimbabwe esithi kumele zesule ezithezo zenoto ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Singabo baba sikubeke siye eqinisweni, asizwani nezinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imiphefumulo yabanye bethu. Singabo baba.
Kuqhutshwa umkhankaso wokulimukisa abesilisa ngemvukuzane yebele. Umalayitha badlala umdlalo wenguqu okuphathisana emsebenzini lokuphatha kahle uZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu batshengizeleyo lamhla phambi kwesigodlo semelika eHarare besola izijeziso abathi zetheswa eleZimbabwe yilelo lizwe ngosuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day lamhla. Elikondane lalolu daba. Kodwa umeli wesigodlo seMelika, uNkosikazi Pamela Tremont, ugcizelele ukuthi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke, kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile, njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni lonke jikelele eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Lokhu kwenzakala ibandla leZANU-PF lisungule umhlangano walo we-annual National People's Conference namhla koBulawayo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhulume khona ngokuthi kube lokubambana ebandleni lakhe. Uthe uhulumende uzaqedisa uhlelo lwamanzi ngokwakha idamu leGwayishangani, njalo wancuma lezinduna ngodaba lokukhulakundi. Ukuze sihlaziye lolu daba usanikile mhlango weStudio 7 uqophele lelunga leZANU-PF uMnumzana Witness Dube, yena obesanda kusayina iphepha lepetition elisola izijeziso zenotho.
Yikuthi laso isigodlo seMelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho. Siyavuma ukuthi akhona, sibe sesitsho ukuthi abamba obani, abamba inhlangothi zamakhampani ziphi. Kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga ukuba ngama-sanctions babe ngasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi belokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe, njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende. Lokho yinto esegcekeni, bavika kumunwe entweni engavikekiyo. Ungathatha njengomzekeliso wokuthi amabank eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international, okunjengokuthi awungeke uthenge into e-America directly from ibank yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions. Osokusitsho ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa amabhenki e-America la kwamanye amazwe nje, awungeke uyithengeleyo nto usuka ekhampanini yakho. So kumele udinge abanye abantu abaza kuthengela ukuzayenza ukuthi leyo nto idule ibe sivela kwamanye amazwe, into ezikanjalo nje. Futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo, bayakuvala khonokho. Zibotshaniswa umsila, bachisa usiba lwethendele, babe bevika ngomunwe, bachaya inja befihla umphi. Ogavena be-Reserve Bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakumalista ama-sanctions. So silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga, nxa abantu bengalalisa inkophe, nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu, ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka leminyaka umnyaka owenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka 1980 owabuya lebandla elibusayo elezano PF lona eligoqela elikababa umqabuko unkomo elezapho.
Uqhubeke njani umhlangano we-conference khona ngapho kobulawayo? Eminye imbiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla lezano PF.
Ngingakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo i-conference leyi. Lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwanwanwa, khona ibandla lingasanyewa lingasakhulunywa, hatshi kutsho ukuthi sokufiwe. Vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko. Kodwa thina esiphakathi kwebandla lezano PF lathi siyabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho. Yikho bona ibandla lihlala inqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni lezano PF. Ngiphakathi mina kuzano PF ngikakuzwa angezwa umuntu othi kasilwe lobani kumbe kuthe.
Lo ngumnumzana wakuthi ngiyasidube ilunga lebandla lezano PF bexoxa ecingweni losidalela emhlangano weStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi okwenzakala eZimbabwe kutshaywe kukhulunywe kuhle ngu-ambassador Tremont othi ubukhohlakalo lokunye yikho obhidliza umnotho wakwele Zimbabwe. Abezindaba abe-Newswire babika ukuba intengo yempahla etshiyeneyo phakathi kukampandula lomfumfu kukhuphuke isuka kokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.8% kusiya kusilinganiso sokufika phose amajuma amane ekhulwini 37.2%. Abezindaba laba babika ukuba lokhu kubangelwe yikuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG okwenziwa libhanga leZimbabwe Bank of Zimbabwe. Mhlaka 27 Mpandula ibhanga leli lawisa isisindo seZiG ngokwedlula kancane okuyisilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 43%. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezenotho esebenza ekolijini lemfundo yaphezulu i-National University of Science and Technology lapho kukhuluma ezimele.
Lokhu kutsho ukuthi isisindo semali esenzuzo yethu siyehlile, yikho esingakuchasisa ukuthi inflation. Kutsho ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isisindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isisindo sayo, lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesisindo semali yakithi. Kutsho ukuthi imali kade siyihola kulaba abahola imali yeZiG isiyehlile isisindo sayo, sithenga impahla ezintutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga.
Singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasi, yes, singathi imali igugudeke kanganani nxa ungasitshela abantu kuzithi bebona umzekeliso ukuthi hayi kunje kunje?
Ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali kade siyihola. Kutho ukuthi nxa impahla kade yisenelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo, angisenelisi ukuthenga impahla ezidinganayo, sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade ngizithenga imali ingawo yeZiG.
Ye, kuyavimbeka yini khonoko kumbe kuyaqhubeka kunjalo?
Hayi, kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala. Imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa, sikhakele ukuthi kunyanga ezizayo hayi kuzaba lokuvimbeka okuthize, ngoba kunazelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulale yathicathenge. Ngakho yikho kusuke kwabangela ukuthi isisindo siwe, kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe lanxa siyicubungulisisa. Asikhangelanga ukuthi kuzaba le nto enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo, sibona nayi kube yinto ethe gqi ezakime mbijalo.
Akusoze kufanele le bhondi kumbe labo bearers take konke khonoko?
Lapho yikho esesilovalo khona esifisa ukuthi basethembise, ngoba hey gifts sokunzima ukuthi sithwe ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuye fika khona phana okwafika khona ezinye, kodwa sithi yesinanzelele ukuthi usiyafika umfalakazi kuyabe kuminjani kunzima ukuthi sihle sitsho sibili njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike ngale sizathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqotho ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi ithemba sisaselayo.
Lo ngumnumzana Stevens Ndlamini, ingcwethi kwezomnotho esebenza ekolejini leNational University of Science and Technology, ubeqoqa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhathi umhlaba wonke uqhuba umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month, abesilisa abazibiza ngokuthi Men in Heels, kumbe amadoda agqoke uqhwa, akhangazela ukuba abesilisa behlolwe imvukuzane yebele elakho ukubahlasela njengabesifazane. Uthi uzokhumala usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
La madoda avunula aphelele ngabokwa iziketi zepinki lezikipa ezimhlophe azihambele etshatshalazini engagqize qhakala. Umsunguli wenkampani yezokuxhumana eBlack Cherry Management Holdings, unkosazana Lerato Molete, uthi inhloso yale imvunulo yikukhanga iso labesilisa bese kutholakala ithuba lokubalimukisa ngokuthi labo bahlaselwa imvukuzane yamabele ngakho kufuze bayehlolwa.
Ngikwela ukubikeka okuthi abo baba baye esibhedlela bazosheka i-prostate health yabo, the breast health yabo, because i-breast and i-prostate health in a link. So it's important for abo baba to go and test early so that bavikeke.
Iningi labesilisa beZimbabwe abakhulume leStudio 7 bathi ngokuqala ukuzwa ukuthi amadoda lawo ayahlaselwa imvukuzane yamabele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi zindaba ezethusayo kakhulu.
Yes, lokhu mkhuhlane engiwazi ukuthi mkhuhlane ohlasela kakhulu abesimama, kodwa ukuthi usubuye usuzotshala ngapha kobaba hayi angakaze ngizwe impela.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Nyoni owaziwa kakhulu ngokuthi Musigidi laye uthi ngokuqala ukuzwa lokho.
Singabobaba sinenkinga eyodwa, silohlupho olulodwa olokuthi thina singabobaba nje sikubeke siyeqinisweni asizwani lezi zinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana David Lucas owahlaselwa imvukuzane kabili ngomunye wabakhokhela lo umkhankaso wabokwa.
You owe it to yourself to look after yourself.
Ufanele uzinakekele, uzithande. Lokhu uwenzelela labo abakuthandayo ngoba abaningi abakuthandayo emulini lasemphakathini.
Esinye njalo isizalwane sakwele South Africa unkosazana Annelina Madiba uthi wafelwa nguyise ngenxa yemvukuzane ngemva kokuphuza ukuthola usizo lokwelatshwa.
Ubaba mbeka ne-prostate cancer, angafuni treatment. Ngalesikhathi kumele ukuthi aye for i-treatment, it was already too late. Umalume wami wamthatha wamisa esibhedlela for i-treatment, but it was already too late.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Kwena Mwabelo.
We must go and see a doctor when you're not feeling well. Because asikhulumi, asithandi ukukhuluma ngento ze ukugula and so on and so forth.
Umongikazi unkosikazi Zinhle Sithole osebenza njalo kakhulu nenhlanganiso ye Cancer Association of South Africa ukhuthaza abesilisa ukuthi bazifundise ukuhlala besiyahlolelwa imvukuzane yamabele kanye leminye imihlobo yemvukuzane kanye phakathi kweminyaka emibili.
Kubalulekile ukuthi indoda inakekele ibheke ukuthi akukho ushintsho emabeleni wakhe.
Ngokutsho kohlangothi lwezibalo zikahulumende iStatistics South Africa, phakathi kuka-2008 kusiya ku-2019 kube labantu abazinkulungwane ezingamachumi achiyagalombili lanhlanu 85,000 ababanjwe umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Leli nani kucatshangelwa ukuthi khathesi selisedlula inkulungwane ezilikhulu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sizivezela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika, olubukula ngokudlelana lamanye amazwe, namhla uqhube umhlangano lomkhokheli kahulumende wakwele-Lebanon waxoxa ngempi ephakathi kwelizwe leli lele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters, abezindaba abe-Associated Press wabika ukuba abazahlola ukhetho oluzaqhutshwa kwele Botswana sebeselizweni leli bagoqela iqula le-SADC ele-Commonwealth lele-African Union. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Elo-Israel labulala umkhokheli weHamas uYahya Sinwar elithi nguye owaqoqa iHamas yahlasela ilizwe leli mhla ziyisikhombisa kumfumfu nyakenye lapho kwathunjwa khona izizalwane zakwale-Israel lezakwamanye amazwe. Kusandla kubulawa uSinwar, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wathi umhlaba wonke jikelele usukhangele kangcono ngokubulawa kwakhe. Ele-Israel selabulala inkokheli yeHamas egoqela u-Ismail Haniyeh, wayekhokhela uhlangothi lweHamas olwezombusazwe kanye lebutho leHezbollah kwele-Lebanon. Unkosikazi Harris wathi uSinwar wabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1200 kwele-Israel njalo wayelegazi ezandleni zakhe ngoba wabulala waphinda wathumba abadabuka kwele-Melika lezizalwane zakwele-Israel abangamakhulu amabili namajumi amahlanu 250. Uthi abanye babo lokhu besaphila kube labanye njalo asebadlula emhlabeni ngenxa yeHamas. Unkosikazi Harris uthi ukuhlaselwa kwele-Israel yeHamas yikho kwabangela impi ephakathi kwele-Israel yeHamas eGaza osekubulewe abantu abanengi. Uthi bonke ababulala labethusela izizalwane zeMelika bazadingwa bebulawe njengoSinwar labanye eGaza kwele-Lebanon lawamanye amazwe. Uphinde wathi ele-Israel lilelungelo lokuzivikela ngakho-ke kumele yehlulwe iHamas. Unkosikazi Harris uthi lokhu kungenzakala kuzakhulula abantu abahlala eGaza abasezandleni zeHamas. Uthi eleMelika lifuna kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele ukuze abantu behlale bekhululekile. Le yimibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo umalayitsha baziwa kakhulu ngokuba izigilamkuba emgwaqweni. Kulabathethisa labatshaya abagada izimota labanye abenza okunye okungathakazelelwa nguZulu kodwa bakubone kufanele ukuba bekulungise lokhu. Bebethe gwaqa enkundleni yemidlalo eJolojobe bedlala umdlalo wenguqu besenzela ukuxoxisana ngokuphatha abantu njalo lokusebenza bebambene. Ungqole Dube weStudio 7 usebhalo lodaba.
Bekuthunga uthule enkundleni yeJolojo Business Center ngolwesithathu lapho umalayitsha abangamajuma ayisithupha 60 akade bebumbe amaqembu amane banqikilana kumdlalo wenguqu. Umalayitsha laba bagoqela abahlala eJolojo lePlumtree bathi sebele minyaka emithathu behlangana bejova inguqu. Omunye wabaqoqi walomdlalo lo umnumzana Shepherd Bule uthi badinga indlela yokwakha ubudlelwano.
Omalatsha ba every week, omalatsha ba fortnight, omalatsha ba plumtree, omalatsha ba kunguzi. Singama team angu 4. Itramin lesi si 3 siyenza. Ngizeli namhlanje sikhona apho mina kwesi 3. Saqala siyenza si 2, singomalatsha ba week, omalatsha ba fortnight. Ngathi sesibanengi sesobonatsha ba plumtree, omalatsha ba kunguzi.
Ubhule uthi kodwa kudlalelwa amahhala ngoba iqembu linye ngalinye likhipha inkulungwane ezimbili lengxenye zamarandi eSouth Africa 2500 rands efakwa engcebethini.
Sikhangele ukuthi ithimu ezawina ithathe 7500 and then ezaluza kufinali ithathe 2000 then abaluze kusemfanele abatholile indlela yokuzijabulisa ngayo.
Lokhu kufakazwe ngumnumzana Melusi Ncube laye ongumalayitsha.
Injongo kade kuyinjabulo kunye nokwazana ukuthi njengabasizi bomphakathi mhlawumbe bangathola omunye ele-breakdown endleleni kube lula ukuthi sixhasane sazane njengoba sisazana kunje. Injongo yethu ukuthi nje abantu beyazana kungabi lo msindo ezindleleni ma singaphambanisana kube khona nje into yethu ibe yenhle nje njengabantu abayazana.
Umnumzana Gift Inkomo oyisakhamuzi seCholocho uthi uyajabulisa ukubona omalayitsha bebambene kungela budlwangudlwangu.
Siyakhulisa abantu beCholocho nabesilamthi ngisho ukuthi nabo bayaqhubeka ngelanga babizela bonkayi bebobani sihlangana nje kwenza sicine sibonana ukuthi ano wenet enemies but we are so amathana nenkanzisimina nginawahlalimala.
Upule uphinde wathi bathethe leli thuba ukuba bathoze ukuthi umnyaka suphela kungela malayitsha weCholocho obhubhileyo engozini yomgwaqo. Upule uthe bayafisa ukuthi bavuse iqembu lenguqu eCholocho elingakhuphuka liyedlala ezingeni eliphezulu ele-Premier Soccer League njengalelo elalikhona kuleyo ndawo eminyaka edluleyo.
Asiyafisa kakhulu kwezi vele omalayitsha banewala amathimu abamancane kwamathimu amancane balokulezi ama-tournament ehambe eflamthi nakhuzayo siyafisa vele ukuthuthukisa indawo yalei sifisa kakhulu ukuthi indawo yethu ithuthuke.
Omalayitsha laba basebenza kakhulu emathebeleleni lapho abathwala khona impahla etshiyeneyo abayithwala besuka kumbe besiya kwele-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingungqwele Dube.
Soli sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo nangakuzo usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani. Mayezohalalisela omunye umuntu ukuthi upresident waseMozambique ukuthi uwunini, kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, so kuyokhuluma yena nangakho. Kahle kahle yena uyini? Uyena ukhomishini na waseMozambique? Ela lokhu kulihlazo, ulihlazo kakhulu impela into enziwe nangakho. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame nje, umuntu odlame impela uchairperson wonke we-SADC izoyenza amanyala nje. Haya, lokhu impela haya kufakisa amahloni nami. Kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu belayo. Lokhu lihlazo manje, into le sehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani beStudio 7, sanibonani obaba uNtungameli lobaba uGibbs Dube. Siyabonga bakithi ngokusinikeza indaba eziba neqiniso esikhathi esiningi. Yes, phinde sibonge laphana ubaba uEzra Chisa ngakho konke akwenzile emngcwabeni ukuze kubekwe ugogodo uMorose obe umuntu obesimthanda sonke singaka ebantwini bakwaMthwakazi. Ugogo bakithi obekwazi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo, obekwazi ukukhuluma la okubuhlungu khona ukuthi la siyacindezelwa, la siyathathelwa into zethu, la sithathelwa lemsebenzi yethu. Hayi, ubekhuluma bakithi ugogo. Ende futhi mphinde ngibonge ubaba uEzra laphana ukusikhulumela ikakhulu kubona inkinga esidibana nayo empilo. Impilo bakithi sisiqedele ihlobo. Kulatshwa abantu imkhuhlane erongo laphana ukugijinyiswe uhanjiswe kodokotela emasejari ukuthiwe lokhu zeni imshini kabalayo laphana esibhedlela, inkalakatha yesibhedlela impela ku-second largest city.
Bantu bakithi linjani? Linjani ukuphila lonke ngezindawo ngezindawo, ikakhulu abelubhane esigabeni semalungu lapho? Ibingelelwa yimi usobhukweni uMahlangu olithanda kakhulu. Ngithi seliyithengile yini inhlanyelo injani ukudula lonyaka? Seliyithengile yini umquba emasimini izihlobo zami? Ngithi ngiyalithanda lonke bantu bemalungu lapho, ikakhulu umalumami lapho samthulisa uPaul Ngwenya. Lo mdala undefula lapho sathulani, lojabani Ngwenya lapho umza wami. Ibingileyo saphray lapho umde onke nje abemalunku lapho. Ngithi liyaphila yini? Injani la ngikutshisa hlobo zami, liphilile yini? Kodwa ngiyalikhumbula.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki uhlelo Wonder Fridays lomculo wakobulawayo Alois Ncube uhamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Alo the Rapper, ocula umdumo we-Afro Trap Music. asizeni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Zingoma ezihlabisa usinga ngoba zigcile entabeni yemvelo zivela kuAlozi River. Yena ke udabuka
ngazalelwe eMatopo endaweni yaseNjelele. Ngafunda endaweni yase-22 ngasengifunda lesendaweni yaseGwanda eMahongo xa kusemandiwongola. Isiteshi nemiyami ethi Alozi River yabuya egameni lami lokuzalwa elithi Alozi Ncube. So ngasengithola khona ukuthi ukuze kube lula ukuthi umuntu angizwisise ukuthi ibizo lami labuya kuphi, ngasengiquma igama lami lokuzalwa.
Seleminyaka ethize icula uAlo esebenza labanye, wona umculo wakhe ubizani?
Kuthiwa yi-Afro Trap or i-Tribal Trap kumbe i-Digital Maskandi. Ngisebenze noCliff James, noFed James Shana kaGogo, iBhubesa elimhlophe, uMathenga wezinkanyamba Music Productions, uFuel of Key Productions. Ngiqale ukucula ngo-2020. Kwathi ngo-2023 ngakhupha ke idlalade lami lakuqala eliqukethe ingoma
eziyisiyagalombili. Kukhona waba nomdlandla ucula uAlois.
Inspiration yami ngayithola kuStava, ngayithola nakuBig Zulu. Abantu umculo wami hayi bawamukela ngezandla ezifudumele impela. Njengomuntu ocula ingoma yesihlabiso singa ezigcwele kakhulu enkabeni yemvelo, abantu bayamukela kakhulu umculo, bathi bayakuthakazelela ukuzwa isiko livuselelwa ngomculo.
Chaka somnyama ikusene myami silo sobjabuko myama isilwe sasha saphoshoza sageza ngegazi labafo setheswa ngomkhodo kasha angezi kancane bafana nyamosha ngikho.
Uma kahambi tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi ncuni?
Umculo wami utholakala kuwo wonke nje ama digital stores, ku Ditto Music, DistroKid, Spotify, AudioMed, YouTube, iyatholakala umculo wami. Kanti njalo enkundleni zokuxhumana ngikhona kuFacebook ngu-Alo the Rapper, iFacebook page yami ngu-Alo the Rapper, ku-Instagram ngu-Alo the Rapper, ku-Twitter nakhona ngikhona ngu-Alo the Rapper igama, naku-TikTok ngikhona igama ngu-Alo the Rapper.
Ngu-Alo the Rapper ebesikwethiselayo kuleli viki kuhlelo Woza Woza Friday. Phela sonto lithukela kini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ake isikhathi savumi ngingakhothali laptop iyalandela ngesikhathana esikhandelayo. Olivalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lalelani i-laptop iyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.